angikhangelanga ukuthi kuzakuba le mpumela ehlukileyo uFokadube induna uNhlanhla. Ngikhangela ukuthi umthethwandaba uza kuquma ukuthi hayi abakundiweni kwahlalwa phansi kwenziwa okwemvelo kwakhulunywa kwavunyelwana ubudala engakahlambi wavele washiye kuqumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla. Ngibona ngani kuzakuya khonapho ngaphandle sasokungenela ipolitics njengalokhu esesikubona nje emaphephandabeni lokunye esikubonayo nje esikuzwayo.
Ye, siyabona ukuthi i-National Chiefs Council kumele iphumele isinqumo sayo khonapho nxa sikhuluma ngodaba lolu, bathi bazalandela isiko lakwandiweni. Siyabona ke umnake kandiweni uDouglas uthi hayi kumele uthathe isikhundla lesi umnumzana Joram Tambo Ndiweni, wena ukuthatha njani khonapho?
Kambe ubhuti Joram ngathi le mngcwabeni kayise wayengekho engumuntu okhangela ukuthi kuthiwe nguye okumele ukuthi athwale umthwalo wobuduna benhlambane. Okwesibili, nxa yena umdala umdladla ngokwakhe watshiya vele ephumile ukuthi hayi phakathi kwamathole la engilawo inkunzi engiyibonge phambili engingcono engiyibona ngani izagadanga kuhle nansi wamkhetha uNhlanhla. Singobani thina namhlanje sesingathi thina kumele ukuthi uthathe iDouglas nokuthatha uDoram?
Ungahamba ngendlela ongayikhangelelanga wena ngokwakho Magonya kuzathiwani pho?
Hayi, akusuthiswa izifiso zikamagonya lapha mfokamthembu. Okukhona ukuthi kusuthiswa usiko lemvelaphi yethu njengomdabuko wesizwe sohlanga. Bengakwenza bengakuthwala benza abakwenzayo, kodwa lapho ilizwe liyabuyela khona ubuduna buzabuyela kuNhlanhla. Ngoba ukhumbule phela ukuthi akuqali ukuthi kuthi umntwana olizibulo oyiqiwa yibuduna. Umtshana ukhumalwe nje kasozibulo kodwa ubuduna labo. Kanti yena umdala yena ngokwakhe wayelizibulo yini ubuduna babungobakhe yini okokuqala. Usikhangelele sibe kwazi ukuthi esintwini mandulo soke kwaba khona ezinye izehlakalo and eziqondileyo ezidala ukuthi izibulo lisine kungabi yilona eliba yindlalifa.